strategically bengabe bekwazi ukuthi uhulumende kasoze avume bemenze uhulumende athi no labo sebezafakwa kubona labo abantu abathola the legal foreign currency available in the country ngoba bangaki abantu abazakwanisa ukuthenga i-Coca-Cola ngama-US dollars. Usho ukuthi sebezathengisa very few in business nxa uthengisa very few quantities. Awuzincedi may be forced to close shop. I-sustenance of i-business kuyabe kumele uthengise izinto eziningi ukuze wenze i-profit. Ngikhangele isitolo esinjengo-OK, esinjengo-Pick n Pay. Yibo-ke abantu abathengisayo ngebond nangama-RTGS onalawa. Avele kangibona ukuthi usesekhona vele othenga ku-OK esebenzisa i-foreign currency, US dollar, i-rand kumbe any other of those basket of currencies ezikhona ku-multi-currency. Okutsho ukuthi bazaba lawo amakhokhola lawo but azabe engaphi ese-warehouse yabo e-Delta ngoba umuntu okumele bathenge bayabe ngelayo imali yokuthenga leyo. Kulo mehluko womuntu othatha i-US dollar yakhe esiyathenga amaphilisi e-BP e-pharmacy. That person ayingathathi US dollar akathi uyathenga ngayo ukukokola wokhe.
Abanye njalo bathi mhlawumbe umnotho welizwe usufuna ukuvuma imali kwamanye amazwe ukudollarize.
Ngingavuma kodwa kamvumelani lakho. Uzakhumbula ukuthi okwenza kwaba le bond note yikuthi idollar lelo lalingasekho. Izizathu lidollar lalingasekho yikuthi ilizwe leZimbabwe is a weak economy. Using a strong international currency surrounded by ama strong economies using weak currency. Okusho ukuthi sokufaka ipressure ku-currency ukuthi labantu abalemali from strong economies babuye bezothatha international currency elizweni. So konoko lingabe liza kuyenza ukuthi libethi ku-dollarize. Kodwa inkinga kayisoze iphele ukuthi ama-price bazabe sithatha ama-US dollar sibe sithini. Kodwa azabe ngekho lawo ma-US dollar ukuthi abantu bathenge ngawo. Ngoba kumele avele somewhere. Kumele sibe le mpahla esiziproducer eZimbabwe sizithengise kwamanye amazwe. Njalo kumele thina esikufuna kwamanye amazwe nxa sithenga kube kulutshwane kulalokho thina esikuthengisileyo.
Kambe inyathelo leli elithethwe yinkampani ye-Delta ubona ingani abanye bengalilandela?
Lela wonke ama-business azaqonda khona. Isebenzi kahulumende kasikho ngisho lesisodwa esihola i-US dollar engxenye yibo ama-minister kusiya phezulu kusiya kuyo president. And izisebenzi kahulumende lezi yizo ama-customer ama-business. Nxa i-customer yakho wena business ingelamali yokuthenga impahla oyithengisayo izaphetha ngani impahla yakho? Balutshwayo labantu abalabantu ngaphandle kwelizwe ababathumezelayo but landi liyasivumelane lingaphandle kwelizwe ungeke wanelise ukuthi inyanga zonke uthumele $300 ukuthumela abazali bakho ekhaya umzabe usidlani khona angithi bathumela wona $150 ukuthi abantu bazincedise lapha ekhaya. So bangaki abalabantu abanjalo abazabathumezela ukuze amabhizinisi nayo sitshaja i-US dollars bayisustaine leyo